izakhamizi edambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonke emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi ubabusi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belomunye umkhuhlane onzima lapha, into leyani ingani itshaya ikhanda le, kubuye la ingani ithi soyikhanda ithi icini ithana lesihlahla idonke ngkhona izinto osifuya zife kabi lezi, enye icaka ingahle ikhukhumala ikhanda izigcini sife idonke ngkhona isihluku. So ish ukuthi yodubana ngazi sokunzima laphana ngoba iyade phede vele la maphiji ebesitshaya ngawo iyade ebhalansi lokulimeni nade sithembe yona. So vele akusele enye option asela plan, into yangkhona ayisikho ekhaya kuphela ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo Jane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho ukuqhukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 insuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukhanyisa ukuthi kwasokuleti evele thi hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwazi kokukuncede. Vele angikwazi ukuthi ngizalimangani mntanami, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi ngizakwenzenjani. Amadonki ebendilima ngawo nsikha ngawo ngenqola asefile wonke.
Ukhanyisela kwawathu unkosikazi Zolibanzi Pofu ongumunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo.
Sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi athiphoze ezenjani, ngoba amadonki inyamazane iqakatheke kakhulu. Uvuke sengicabanga idonki yikukha amanzi, yikulima, konke nje sikwenzayo sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini. Asefile sibili amadonki lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki. Kukanti-ke izakhamizi zicabangela ukuthi amadonki lawa angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu ezizweni. Even lakowadi kuwani khonapho umakhelwane asephelile amadonki, ayafa sibili kakhulu akhona mbijana.
Umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe bulewe yini. Ukufa kwamadonki lawa ukuza ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane ethiyeneyo. Kusenzalo izakhamizi emanama kuwa 17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu. Unkosikazi Thabang Ngathi oyisakhamuzi eGogole ngomunye wobone lezi ndlovu.
Kulendlovu ezifike lapha enumber 9 zifike enumber 9 zihamba ziyi-4 indlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzintuze lomuzi wami zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona. So linanzelele bazali kakhulu ebantwaneni abaye esikolwe.
Lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekuke kwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu lamadlela ezifuyo zabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko ngu-Albert Ncube.